uTimothe wesibili isahluko sesibili. Ngakho ke wena mntanami qina emuseni okuKristu Jesu. Lokho okuzwileyo kimi phambi kwabofakazi abanengi kunikele amadoda athembekileyo aza kuba lamandla okufundisa labanye. Hlanganyela lami ukuhlupheka njengebutho elihle likaJesu. Kakho owebutho osempini olibala ngezinto zabangabuthwanga ukuba amkholise lo ombuthileyo. Futhi nxa umuntu encintisana labanye, kanikwa umqhele uba engancintisananga ngokomthetho. Kungumlimi osebenza kakhulu ofanele ukuba amukele izithelo kuqala. Nakana ngengikutshoyo, ngoba inkosi iza kukunika ukuqedisisa ngezinto zonke. Khumbula uJesu Kristu ovukileyo kwabafileyo, owenzalo kaDavida ngokwevangeli lami. Ivangeli engihlupheka ngenxa yalo, ngibotshwa njengesigebengu, kanti ilizwi likaNkulunkulu kalibotshwanga. Ngakho ke, ngikhuthazelele konke ngenxa yabakhethiweyo, ukuze labo bazuze ukusiliswa kuKristu Jesu kanye lobukhosi obungapheliyo. Liqinisile leli lizwi elithi, uba safa kanye laye, siza kuphila kanye laye futhi. Uba sabekezela, siza kubusa kanye laye. Uba simphika, laye uza kusiphika. Uba singathembeki, yena uhlala ethembekile, ngoba angezi phike. Ubakhumbuze ngalokho, ubalaye phambi kaNkulunkulu ukuba baxwaye ukuphikisana ngamazwi. Kakusizi lutho, kodwa kuchitha abezwayo. Khuthalela ukuba uziveze kuNkulunkulu uthembekile, uyisisebenzi esingelanhloni esiphatha kuhle ilizwi leqiniso. Xwaya ukukhuluma okomhlaba okuyize, ngoba abakwenzayo baza kuholelwa phambili ebubini. Lelizwi labo liza kuhlihla njengesilonda esibhibhidlayo phakathi kwabo ngoHimeneo loFileto, abaduhileyo eqinisweni, besithi ukuvuka kwabafileyo sekudlule, bechitha ukukholwa kwabanye. Kodwa isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu simi silalolu phawu lokuthi inkosi iyabazi abangabayo, lokuthi ilo lalowo ophatha ibizo lenkosi kahlukane lokungalungi. Endlini enkulu kakukho izitsha zegolide lezesiliva kuphela, kodwa kukhona lezesihlahla lezebumba. Ezinye zilomsebenzi omkhulu, ezinye zilomsebenzi omncinyane. Uba umuntu ezihlambulula ezintweni ezimbi, uza kuba isitsha esilomsebenzi omkhulu, esenziwe saba ngcwele, esilosizo kumninindlu, esilungiselwe umsebenzi wonke omuhle. Ngakho xwaya inkanuko zobutha, ulandele ukulunga, lokukholwa, lothando, lokuthula kanye labo abakhuleka enkosini ngenhliziyo emhlophe. Ukuphikisana okulobuthutha lokungazi, uxwaye, wazi ukuthi kubanga ukulwa. Inceku yenkosi kayifanele ukulwa, kodwa kayibe mnene kibo bonke, ibe lelisu lokufundisa, ibekezele. Ibaluleke ngomoya omnene abamelana layo, kumbe uNkulunkulu angabanika ukuphenduka baze balazi iqiniso, baphaphame baphunyuke emjibileni kaSathane ababanjwe nguye ukuba benze intando yakhe.